udaba lokuswelakala kwemali lodaba lomkhonomi ngingathi izinto ezihlupha uZulu njalo ke amabandla lawa aphikisanayo kwezombusazwe sikhangele kukhetho lobuya mhla kaJulayi 30 besikhangele ukuthi kona kuyibe yizo izinto ezimqoka ukuthi kona bazikhangele sikhangele kuqala ibandla leli elibusayo elezana uPF elikhokhelwa ngubaba uEmerson Mnangagwa sibona ukuthi kona ubeke lezinyanga esingathi zidlula isithupha ekuhulumeni bekungaba kuhle ukuthi kona ngabe uncedise ukuthi udaba lokuswelakala kwemali lulungiswe kodwa ke kukhanya ngani indaba leyi indaba emehlulayo iyehlula njalo ke umphathi webhanga elikhulu e-Central Bank okuyikho ukuthi kona abantu bengazifisa ukuthi bebathole omunye umuntu ongayenza ngcono kodwa ke yena ke uhamba ngokuthi ngemva kokhetho ke kulabanye abantu abazasincedisa kodwa ngokubona kwami mina njalo ngokukhangela izinto eZimbabwe ikuthi ilona ibandla elezana iPF lenhlelo zabo abalanhlelo ezinhle ezingalungisa lolu daba esingathi ngesilungu yiliquidity sesimzwile njalo umphathi ntambo wezebhange elikhulu iCentral Bank ubaba uMankunja laye engani indaba leyo yokuthi kona imali ilungiswe iyaba yihlula sibili njalo mbona ngani abantu ngikhangele kakhulu emadolobheni baza bafaka isijeziso esikhulu abantu bezana uPF ngoba bona babona kuyibo ababangela ukuthi indaba yemali leyi ingabi khona yebo kanje izana uPF labantu abajala ukuyivotela kodwa kulabanye abantu ke abawodivisile bona ngani uMnangagwa ubuya ngendlela entsha njengoba sithi new dispensation kodwa kathesi ke ukuyehluleka ukulunga ngesidaba lolu olwemali solunganiso lomshayela phansi kula mavota angathola ikakhulu emadolobheni
ngubani phakathi kukaMnangagwa lo Chamisa obona esenelisa ukuvuselela umnotho abantu bathole imisebenzi
sikhangeleke la abancintisayo sikhangele ubaba uChamisa lo baba uMnangagwa esingathi yiyo ke amabhiza adivela phambili kwelezi zemali kungani bonke kubabili kungani ziyabaphica ngoba ubaba uMnangagwa ungani uthi ihungahunga ufake ihungahunga lokuthi kona ngemva kokhetho ke uzabuyisela iZimbabwean dollar bake bakukhuluma emhlanganweni yabo edlulileyo ubaba uChamisa yena uthi kona uzakhipha ibond kodwa mbona ngani ke bonke la bobabili ayisiyo indlela yokulungisa lolu daba njengoba ngitshilo ke ukuthi kona ngokuba khangela kwami angiboni ukuthi akuyindlela ezingathi ezingalungisa kodwa ngingathi uChamisa yena ngoba ngumuntu omutsha angitsho ngokuzalwa ngitsho ngokuthi uletha uhulumende omutsha ozayenza izinto ngendlela ezitshiyeneyo kulezi zezanu ingathi ke abantu balethemba lokuthi uhulumende kaChamisa ke uma enganqoba ukhetho engayenza ngcono kulo uMnangagwa ngoba uMnangagwa sabantu sebembonile kusukisela ngoNovember kuze kubambe kathesi kodwa indaba yemali isilokhu ihamba ihlupha ukudlula ngesikhathi esedlulileyo engakangeni embusweni yikho ke abantu bangafisa ukuthi uChamisa angayenza okungcono kodwa ke ngokutsho njalo mina ngifuna ukuthi ngiyelekelele futhi indaba naleyo yokuthi indaba yemali ngeke ilungiswe kuphela ngokuthi kukhitshwe ibond kumbe kufakwe iZimbabwean dollar indaba efanele ikhangele ukuthi kanti imali ezantshontshwayo ku-akhawunti leyo kuthiwa yi-nostro akhawunti ebhanga lesizwe yatshontshwa njani yatshontshwa ngubani njalo yimali efanele ibuyiswe yona leyo ngoba ama-akhawunti abantu babewagcina engama-US dollar kathesi kuyathiwa thatha ibond kodwa ungathi thatha ibond but akula bond lakhona yikho ke ngisithi udaba lolu engxenye ubaba uChamisa oletha uhulumende omutsha nguye ongayikhangelisisa lindaba.